soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 23 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe ambalwa axhasa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yezanu PF zisuswe, kodwa bengakhulumi ngezizathu ezabangela ukuthi lezi zijeziso zibe khona.
Tina, we are very clear with our sanctions against Zimbabwe must be removed unconditionally.
Amalunga ebandla eliphikisayo elithiwa People's Patriotic Party ayefuna ukutshengisela egcekeni lendizamtshina eNew York athi uMnangagwa wabacatshela.
Sizafuna ukuyatshengisela umongameli sehla ukuze kuthini. Umongameli ngumuntu le-security. I-security yakhe imele inanzelelwe ukuthi omongameli banikwa i-security naleyana edingekalayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF sithi bakhanya babevele bengayazi into abayenzayo ngoba uMnangagwa ehlala evikelwe ngabonogada.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi yipropaganda nje. E-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amazwe ambalwa axhase umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe zisuswe, kodwa bengakhulumi ngezizathu ezabangela ukuthi lezi zijeziso zibe khona. Sikhuluma nje kulabantu abaningi abasemajele abavalelwa ngenxa yezombusazwe, ababalisa amalunga edalela ePhalamende uMnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole asebehlezi amalanga adlula ikhulu bengathoniswanga. Amapolisa aqhubeka ehlukuluza abamabandla ezombusazwe okungezinye zezizathu ezabangela ukuthi amazwe angentshonalanga ethese inkokheli yezanu PF izijeziso. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF EFF Zimbabwe uMnumzana Innocent Ndibali laye othi bavumelana lokususwa kwezijeziso lezi.
Thina as EFF Zimbabwe njalo lama EFF wonke awe Africa jikelele, we are very clear ukuthi ama sanctions against Russia must be removed, because ama sanctions lawa aza damage umhlaba, aza damage impilo zabantu abaningi umhlaba wonke. Njalo thina we are very clear ukuthi ama sanctions against Zimbabwe must be removed unconditionally, and we are very clear ukuthi we accept the support that amanye ama leaders have said, including uleader omutsha we Kenya othileyo laye wathi ama sanctions eZimbabwe kumele khitshwe, lo president Ramaphosa in as much as efeyila ehluleka elitshotse elisela eligcina imali embedeni under mattress ama pillows, we accept ukuthi at least laye edit the voice ukuthi ama-sanctions against Zimbabwe must be removed.
Lina lithi ningalokhu okukhulunywa ngabemelika abathi bona kumele umongameli Mnangagwa lohulumende wakhe baqale bahloniphe ilungelo loluntu ukuze izijeziso lezo zisuswe. Lina lithini ngalokho?
Izijeziso lezi azizange zafakelwa amalungelo abantu. Nxa kwakungamalungelo abantu, izijeziso lezi kwakufuze zifakwe ngesikhathi kule ndaba yombhuqazwe, into esithi igugu rawundi. Kwakufuze into lezi zifakwe even kwamanye amazwe anjabo South Africa, where we have seen violation and the political assassination of abantu abaningi. EZimbabwe ku very rare ukuthi sibone ukuthi kulabantu ababa assassinated from ama councillors, ama MPs and so on and so on. Kodwa kwamanye amazwe kwenzakala, kodwa into lezi azange zafakwa. Izijeziso zeZimbabwe zafakelwa ile again. As you know, Tina, we are for land expropriation without compensation. Tina, we are for borderless Africa. Tina, we are for one Africa. Tina, we do not negotiate when it comes to indaba yeland, le wealth yelizwe. We believe kuti ama minerals, iland, inyoni, izinyoka, inyamazana, wonke kubelonga to Zimbabweans. And so asivumelani la America ukuthi yona ibe ikhuluma ngento engayisiyo. I-America iyakwazi kuhle ukuthi ama sanctions lawa ngawe land. Zimbabwe ingathi si reversa iland reform program. Ama sanctions azakhichwa. Kati ama sanctions bavela bayafaka nini? Bayafaka ama sanctions lawo bayafakela iland reform program.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubeqoqa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye, omongameli bamazwe abalisa le Zambia, Botswana, South Africa le Kenya, bathi kazisuswe izitsheziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZimbabwe ngelemelika lamanye amazwe yangentshonalanga. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi, njengoba abakhokheli beAfrika laba bekhanya sebekhuluma ngazwi linye ngobunengi, elemelika lingalalela na inkuthazo yabo. Untungamile inkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Lela Ncube.
Akuzu kuba lula ukuthi imelika isuse izitsheziso zenotho lanxa ngabe abe-Afrika bengakhuluma ngobunengi. Kodwa kuza kupha i-government yeZimbabwe ithuba lokucatsha ngemva kwezitsheziso zenotho ikusebenzise njalo ukurecruiter ama-support ikakhulu siyokhethweni luka-2023. Ikwenze sengathi konke okwenzakalayo kubangwa ngabantu bangaphandle kubangwa izitsheziso zenotho. Ebengufisa ngilethemba okufiswa ngabantu beZimbabwe bonke jikelele kumbe ngobunengi. Yikuthi amazwe aseAfrika akhulume ngazwi linye esola ukungavuswa kahle kwelizwe, esola ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, ukungahlonishwa kwedemocracy, ukungahlonishwa kweconstitution, i-corruption lakho konke esikubona kusenzeka eZimbabwe. Akhulume ngazwi linye sithi kakube le free and fair election. Yikho lokho okudingakalayo. Yizo lezo nguquko zingaba khona ezizasusa izitsheziso zenotho. Ukuthi bakhulume ngezitsheziso zenotho sengathi zivela nje lapho kungekho khona akuqondanga. Bakhulume ngalokho okubanga izitsheziso zenotho bese zisuswa kanjalo.
Amazwi kaMnangagwa uwazwe njani?
Umongameli kakhuluma ngalotho, ukhulume khona lokuyana nje ngendlela umgaba ekhuluma ngayo, lanxa ubengathethisi yena, nxa umqathanisa lo mgabe. Kodwa akulalutho oluletha inguquko alukhulumileyo. Konke lokhu ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa, ukuthi kulokuthula elizweni, ukuthi uhulumende uletha intuthuko ebantwini, yinto engekhoyo nje ayitshele i-United Nations. Ngakho ke akula nguquko ezaba khona. Kuzaqhubeka futhi kumnyaka olandelayo, la olandelayo nxa ilokhu ekhona kumbe iZanu-PF nxa ilokhu ikhona, iyabe ilokhu ikhuluma imeseji eyodwa isithi busa kahle, iliphethe kahle ilizwe lanxa ngabe lokho kungenzeki.
Konke lokhu okukhulunywe ku-United Nations ubona kulandelelwa yini kuthathwa amanyathelo kumbe kuzaphelela nje eboyeni njengesithukuthuku zenja kungabi indaba zalutho?
Ngibona sengathi kuzaqhubeka kukhulunywa ku-United Nations, singakhohlwa ukuthi kuke kwaba lo special rapport owafika kwelaseZimbabwe. Wayaphuma esithi izitsheziso zenotho zilimaza kakhulu iZimbabwe, zilimaza abantwana, zilimaza omama, zilimaza ezempilo, zilimaza ezemfundo, wabala izinto ezihlukahlukeneyo nje. Ngibona sengathi khona lokho kuzaqhubeka ukuqhutshekwa kukhulunywa ngakho. Njalo ke iZimbabwe iza kusebenza kakhulu futhi ukuthi omongameli bamazwe ahlukahlukeneyo bebekhuluma ngalokho. Kodwa lokho kakusoze kulethe inguquko yendlela iZANU-PF ebusa ngakhona elizweni. Kanti ke futhi kakusoze kwenze kube lula ukuthi izwe elinjenge laseMelika lisuse izitsheziso zenotho. Okuzaletha inguquko ukuthi kubuswe ngendlela e-different, kubuswe kahle ilizwe. Base besiya kwelaseMelika lalawo mazwe afake izitsheziso zenotho bathi bekasenza lokhu lalokhu, nanku konke ukubusa kahle, i-rule of law, i-democracy, respect for human rights, phecelezi esiyenzayo. susani kezijezo zenotho ngaleyo ndlela kuzoba lula ukuthi sisuswe kulokuthi abantu bonke bakhulume nje kungela nguquko on the ground.
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazwe ubeqoqa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Amalunga ebandla eliphikisayo elithiwa People's Patriotic Party ayefuna ukutshengisela igcekeni lendizamtshina eNew York ngomvulo athi uMnangagwa wabacatshela. UMnangagwa ungapha kwelemelika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Abebandla leli baphiwa imvumo yokutshengisela besola uMnangagwa ngamapolisa aweNew York. Ugeina Kumete Saidi we Studio 7 uxoxe lomkhokheli webandla le PPP umnumzana Zaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okhulumayo ngumnumzana uZaringeni Samuel Chasi okhokhela ibandla le People's Patriotic Party okwenzakele John F. Kennedy Airport ikubana umongameli weZanu PF Emmerson Ambutso Mnangagwa wehle okungekho emthethweni wephule umthetho we-Aviation Authority yehola ebelinikiwe ukubana ehle wehle masinyane ngamahola amabili echayela uvalo ebambeli kantulo ukubana abatshengiselayo babuye ngobunengi babo njalo bajikisile abajayeleki kusenjalo ubevele elethe amabutho akhe ukubana bebehlola ukubana kuhamba kanjani ngapha. I-advanced team leyo lalabo ababuye bemqhuba inani labo belibaningi nxa sesikhangela lezinye inkokheli ezesadak ezibuye ziqhutshwa nje inani elifika 10 to 20 yena eyakhe inumber inombolo yakhe ifika kubo 225 okungajwayelekanga nje ubana nxa umuntu ebuya ku-United Nations General Assembly ebe lani labantu abaningi kanjalo yona thuna sina sikwazi ukubana i-economy yeZimbabwe sikhala ngokubana iyabheda isebenzi zikahulumende aziholi kahle kule nduwe eziningi kakhulu kodwa yena imali ayisebenzisayo ingazwiseki ukuthi ubana uhamba kanjani. Ekwehlini kwakhe besimklindele ku-Terminal 4 yena kasesebenzisanga amasango awenjwayelo uhle wangena nje emoteni ngokubaleka wagijima lapho omele ephumula khona njalo sivikelwa ukubana lapho adumelelale khona utshintshile futhi ngoba uchayela uvalo ngakwazi ukubana uhamba kanjani lapha eNew York. Kusesenjalo abatshengiselayo baqhubekile ngomsebenzi wabo njalo abakawuqeda umsebenzi lowo sikhangelele ukubana sahamba siyotshengisela United Nations General Assembly njalo lapho ahlala khona njalo izakhamizi sezizimisele ukubana hayi sokwanele sesidiniwe ngomnangagwa sesidiniwe ngebandla lezani PF sokumele kubana ephume esihlalweni sokumele ephume esihlalweni kumele ebotshwe kumele sisengisele singaqedi singaphumuli umsebenzi sesekhona lapho sikhona sikhayelele ukubana sizahamba endlini yakhe sizatshengisa lapho akhona njalo sizabe sokho silibikela ukubana kuhamba kanjani.
Lo ke ngumnumzana Zaringeni Samuel Chasi umkhokheli webandla le People's Patriotic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseNew York. Amalunga enhlanganiso ezijiyeneyo ezivela eZimbabwe bathi bazatshengisela ngomgqibelo besola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ugeina Kumede Saidi ubuye waxoxa lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokutshengisela kwabelunga amalunga ebandla le PPP.
Yebo Makumede, hayi lokho ukuthi kulabantu abahambe bayahlangana basiyazama ukuthi bayayitshengisela umongameli sehla tough luck abantu bakhona kutho ukuthi nxa bethole umongameli sehambile kutho ukuthi ngezinye indlela kanti mina yamangala ngabantu abanjani abanqamukelele ukuthi bethi umongameli sehla betshengisele ngokwangaphi khona kanti khona nxa bengaphi bafuna ukuyatshengisela umongameli sehla ukuze kuthini. Umongameli ngumuntu le security, i-security yakhe imele inanzelelwe ukuthi omongameli banikwa isecurity naleyana edingekalayo ukuthi bavikelekile pho nxa abantu sebesiyahlangabeza umongameli ebhodi bedemonstrator besenza izinto ezinjengalezo ayisikho khonokho mbona bahambe kuhle nxa beyikuthi bamswele umongameli ngoba imisebenzi yabo ibingamihle imisebenzi yabo ibimibi ngakho-ke khonokho kuyatshengisa ukuthi bayalwa laba bantu abakho ngokuthi balungise izinto nxa kulungiswa izinto akunqanyekele lwema-airport abantu besiyademonstrator kule ndlela eziqondele zokuthi abantu batshengisele bathwale amagwaliba kuvunyelwe kusekelo sombuso batshengisele endaweni ezifanelayo hhayi kona ukunqamukelela umongameli esehle e-airport besiyathwala ama-placards khonalobo besiyayenza konke khonokwana abakwenzayo baze bephambanisa i-security kamongameli
lo-ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo Idale lesenethe leMelika seligcizelele ukuba unkosikazi Amanda Bennett nguye ozakuba ngumholi wogatsha lweUnited States Agency for Global Media eyiyo ehola inkampani yeVoice of America eyalo umsakazo. UBennett uke waphatha lesi sikhundla okwesikhatshana. Okwamanje ke kwesikhangelo eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umndeni wayesebenza ukucitsha umlilo omnumzana Fanyana Dick Shuluma otholakale efile ngeviki edluleyo duze lekolitshi leNust uthi kukhona ukunuka santungwana ekubhubheni kukaShuluma. Umndeni kaShuluma uthi umqatshi wakhe umanisipala wabikela amapholisa ngemva yakhe ngemva kokuba esencwatshiwe kodwa amapholisa abikwa ecwayisisa lesi sehlakalo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesibotshwa esibaleke ejele lalaphansi eGweru ngeviki edluleyo kulesinye njalo isibotshwa esibaleke ejele leMtoko kubika leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Njani njani kwestudio 7 nomthakazi wonke omuhle siyabonga ngokuqhubeka lisethulela indaba ezingathathi hlangothi. Igama ngu-MK ngibuya eLupane eShabulanyana kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa. Bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota. 2023 kumele abantu sivote ngobuningi sivotele i-TPC sizamene ukukhiphayo ibandla le-ZANU-PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi lisaphisat ezapho kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo asivoteleni i-TPC khipheni ZANU. I-ZANU sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu sidinga ukukhithwa ngokuphangisa ngoba singalimazi abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota nesiye sikhipha i-ZANU ngoba lalapha e-South Africa asisafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu usekile.
Ngabe ikhona njani kwestudio omuhle studio 7 omuhle kakhulu basakazi nabalaleli bonke. Siyazizwa izindaba ziyakhulunywa abantu ngikhona lizokwethiswa yikuntshontshwa kwamakhompyutha yokuthengisela uhulumende ngemali ephezulu ngendaba zelokuzeni ze-corruption. Lo elokuzeni bathi ngubani lo olama-5 million antshontshwayo abazidlela labantu ababo. Akulanto engakhulunywa ezanu-P F bethi irongo entweni yonke eyenzakalayo kodwa bona silo mbuzo mina njengamina umbuzo wokuthi bona abantu bezanu-P F abakaze bahamba ngenyawo yini ngisisho ukuhamba ngenyawo behamba ngezimoto zabo njengabele zimotho zokudura besiye emazweni anjengabo-South Africa uBotswana babona ukuthi imigwaqo injani. Ngithi khonapha uma kuthiwa kwenzakala i-accident icheck icwe ngomgwaqo umgwaqo ubolile fike yodala konke khona lokhu izinto lokhu zatshiwa ngu-Ian Smith kudala lamanje ukuthi upresident uyazilungisa zona le lezo upresidenti wakhona ngubani okhona lo nguye wabathatha umbuso ngenkani sibebona umfowabo la engasakiye kujontsha zonke izidlela labantu abakhe khona yokegushungo farm labo sebeyabangena bahle bagqedelele wayengeka okugqedi hayi asinyikinyekeni mazimbabwenzi sikhuphe le doti yonke leyo khona lapho abadala bonke laba bazinukela nje lento abazikhuluma ziyanuka kumba bazizwa ukuthi ziyanuka kathi bona bahlala kuphi kwelizwe lakithi izinto bazithenga kuphi kwelizwe lakithi bonke bona abakhuluma pha kustudio 7 angibona ukuthi amakhanda abaphelele noma behamba nje ebantwini bazizwa bengabantu abapheleleyo yini phakathi emphakathini laphakathi kwamanye amazwe abahamba bavakashela bona la besiyafuna amabhizinisi okuthi bantshontshele phezu kwawo hayi siyabonga
litshona njani studio 7 litshona njani bazali lonke njalo belikhona ngezindawo okhuluma ngusibanda kolebuswana ngilokudana ngomuntu lo owezana okhuluma amanga phambi komphakathi akalanihloni ngokukhuluma amanga angaka xa ethi abantu abase-America waye bengabuye uzodemonstrate eZimbabwe ojob sikhala bangaphi ngendaba zokubotshela ilungelo labo bangaphi abantu abasemajela abama-opposition but bangaki ayekele ukukhuluma amanga azinuka amakhwaphula amanga lowo muntu and amanga khanyanyisa bethanda ukuzikhulumela into zamanga akulanto enhle abayenzayo elizweni idoti yodwa kuphela abayenzayo akulantshontshontsho ayekele ukukhuluma amanga konke lo hulumende wakhe idoti yabantu akulanto abayesebeyikwanisile kulelana lizwe akulazibhedlela sebekukwanisile ngitsho ngaziyo ezibhedlela uye ngaphi izibhedlela ubhoti izimbabwe kuyana uzeza kuthiwa kulama uthi hambe ethenga ukuthi emakhemesi ihambe ethenga ukuthi ukhuluma amanga lo muntu wezanga ayekela amanga amanga ke kayenze akalanihlola umuntu omdala ongaka shiwo okhuluma amanga angaka into ezingenzakaliyo uyayangisa mntu omdala yekela lokhu amanga shiwo
sanibonani sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli bestudio 7 olukulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilani egoli bakwethu engingakho ke lapha bakwethu kundaba le yamaphemithi ufakiwe umbiko wokuthi amaphemithi angezelelwe ngenyanga ezingusikisi okuchaza ukuthi aphela next year kunabantu ke abasimeleyo abathi basimele abalapha ku diaspora la eSouth Africa abathi bamele thina kodwa konapha ekusimeleni kwakhona entweni yemaphemithi le abantu bemathebhileni libalutshwane kakhulu ba-less than 10% abantu bamathebhileni abakuleyo ilozini yamaphemithi angazi ke ukuthi basimele ngaliphi kuleyo nto yamaphemithi ngoba ubuningi babantu abayiziphatha amandla bokumela abantu baku diaspora ngabantu bakithi kodwa abantu bemadebhileni ubuningi babo abanama-ID abanama-passport ngabantu abaphila ngokuhamba becatsha kwaze kwatsho umgabe wathi lezo yigebengu ezikhona ngapha e-South Africa kazibotshwe lo mnankagwala watsho njalo so laba abathi bona basimele thina bakhulume kahle ukuthi bamele amashona bangathi bamele thina ngesikhathi kuvulwa amaphemithi lawo bekunzima kakhulu ukuthi umuntu emathebhelini athole isicupha noma i-ID noma i-passport so abantu ababa nenhlanhla yokuthi bathole la maphemithi ngabantu besishoneni ngoba kubo kwakulula ukuthi benze yonke le nto bathole zonke lezo yincwadi sengathi ke bona laba abathi basimele bengachasisa ukuthi basimele ngaliphi
Yes, studio 7, nalivuka njani kodwa basazi bethu abahle. Yeah, hawu, akenifunde phela nawethu, kenifunde phela nawethu. Hawu kunini sigadla. Hawu siyagadla man, ugadle ngazo zonke. Hayi, ungayizwa nasemoyeni, hayi. Kodwa sikomplain bakithi kakhulu abantu baningi. Kodwa hayi siyacela phela, lani lalele lizwe ukuthi hayi, kusuka kugadleke kangakanani bese niyayidlala. Yeah, hayi ngithi mina ubaba uThuma lo baba uGawula. Sithi thina sisi izwengeke siphikisane labo kakhulu kulokhu bona bakholelwa kikho ngoba vele umuntu osuthiyo lolambile angeke kuze kufane indlela esicabanga ngazo kazifani lobuhlungu asibuzwa ngokufana bona anti ngabaholi abasaba abaholela ukuhola so angeke siphikisane labo nzima ngoba vele baholela ukuhola thina singamahlabezulu kasisukumeni ngo-23 next year siye vota sikhipheni le ikhulumende igovernment le eholela ukuhola hola sike sifake inye i-government sizame nje i-CCC bakithi ukuchamisa hayi ngoba simthanda kodwa gift yathi ngekukuthi ukuphume kwesinye isikhathi ube negative uthathe into ezokusebenzela so hayi ngoba sizabe simthanda kakhulu
kodwa siyabe sizama something else enye into ezosebenzela naye makungasebenzeki kahle 5 years yabe yaphela sizamkhipha sifaka omunye
siyabingelela emsakazweni sibonga kakhulu ngomsebenzi olisiphathele wona ngithanda nje ukuphawula kancane nje ngendlela amaphoyisa asekhaya asebenza khona izanu PF isikwanise ukukapture amapholisa yabenza amapholisa ezanu PF that's why sebetshona bebhizi belandelana nabantu besisi amaphoyisa ebabopha labantu be-MRP balandela noma bedemonstrator bebabili uzathola amaphoyisa agcwele elandelana nalabo bantu irale sesisiba agcwele bafuna ukubopha abantu besisi uchamisa la yakhona bagcwele bafuna ukumbopha lapho kuyakhona isisi bayabopha khona amaphoyisa awubheke namhlanje i-crime esigcwele ekhaya abantu babanje inkunzi ngapha nangapha emabhenki kuyarojwa ihulumeni kamnakagwa izibona ingane ukuthi isihlukazi yadlwala ngumgabe obehlulekile wonke umuntu ebona nengane encane umgabe uyahluleka kodwa umnakagwa yena use-western umgabe angazi kakuboni ngani lokuthi wehluleka wedlula umgabe lizwe leli lalisaziwa ngokuthi i-crime ayikho kusabusomgabe yena usesehluleka abantu sebeze bebanje inkunzi emini ngezibhamu into yangekho igameni kamnakagwa leyo hayiphume nje ngoba isehlulekile amazimbabweni azibone ukuthi asilahulumeni olekusasa lapho abazama ukuyavota umnyako zawo beyikhiphe izanu PF ngoba bayibona ukuthi ihlulekile upho kungahamba iminyaka engu-10 kuyabe sokunjani lapho kulelo lizwe lelo ngiyabonga ukhuluma ngosihluku
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisifumele nge-WhatsApp kwezemelika imbiko ephuma kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo ikhomba ukuba umongameli Vladimir Putin wele Russia engaba sekhulelwa ngamasotsha akwele Ukraine. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali yena othi kavumelani lembono le.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi yipropaganda nje e-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine thina as you know ukuthi it is public knowledge ukuthi EFF Zimbabwe EFF Africa EFF Liberia EFF Zambia EFF Malawi EFF Lesotho EFF Swaziland EFF yonke nje indawo simile Russia we are very clear ukuthi i-Russia must actually continue to ensure ukuthi baya reclaim i-territory yabo baya unite ama Russians baya unite region yabo akula lizwe elilamandla njenge Russia elingavumela ukuthi omunye umuntu ezofaka ezinye izinto eza endanger eRussia so thina si very clear ukuthi hayi okukhulunywa ukuthi iRussia ixotshwe ngapi ngapi ngamanga ipropaganda and we will never buy that. Russia is very strong and Russia will continue reclaim its territory.
Sizwa kuthiwa umongameli Putin usebamba abantu ngamandla ukuthi bayobalisela ukuba ngamasotsha bayokulwa kwele Ukraine. Lina njengebandla lithini njengoba siyazi ukubana liyasekela umongameli Vladimir Putin lohulumende wakhe.
Uqinisile sibili wethu ukuthi EFF iyamsekela uPutin kuze kuyevalwa ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uPutin ufosa abantu ukuthi bekulwa uPutin ulama enemies amaningi ainjiniya ama protests akhoza ama problems ona lawa akhanye ngani abantu baphikisana laye ngamanga sihlezi siwazi amanga lawo sesike sawabona futhi eZimbabwe whereby ukuthi opposition njenge CCC iyenze ezinye izinto ezikhanye ngani hayi lapha sokunzima lapha sokufiwa yesokwenza lokho yesokwenza lokho okunye kungamanga kungasiloqiniso so lokho ukuthiwa uPutin kunje hayi ngamanga ipropaganda and the propaganda will continue to be there and thina will never buy propaganda as EFF Zimbabwe.
Hello ke ngumnomzana Innocent Ndimali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye kodwa liyenelisa ke ukulalela indaba zethu zansuku zonke kusihlwa ngo 7 p.m. igama ngo Chris Gande.